sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 9 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledale le-Senate ndawonye labanye abayisishiyagalombili ngemva kokuxothisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-Triple C esithi singenwe zimpehlane. Ingcitshi ezicubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa sokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi engalandeli umthetho owe-public procurement and disposal of public assets. Intatheli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazo wegugrawundi lezinduna lanxa izinduna besemba phansi sithi lokhu akuseze kwenzeke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledale lephalamende ele-Senate ndawonye labanye abayisishiyagalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa. Yena oso wachia isikhundla sokukhokela leli bandla njalo waphuma kulo esithi selingenwe zimpehlane zeZANU-PF. Ukungena kukaChabangu ephalamende sokucunule abanye kucele lakhe ele-Triple C, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende wazise kugwalo lwakhe lwe-Government Gazette namuhla ukuthi abanye asebengamalunga edale le-Senate loChabangu babalisa uLilian Mlilo, ukucaca phulu, uLinda Sibanda, uColette Ndlovu, bona abazamela idolobho lakoBulawayo. Abanye njalo babalisa uMaxwell Mdluri ozamela iManicaland, uSam Chafutsa ozamela iMashingo, kanye labazamela isigaba seMathebeleland North abathi yena uChabangu, uTheresa Kabondo kanye loGrace Mumpande. Abantu laba bangena ezikhundleni ezachiwa ngamalunga awe-CCC aqotshiswa edale lephalamende nguChabangu ngoba esekela owayengumkhokheli we-CCC osewaphuma kuleli bandla umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abanye abakuqembu likaChabangu bayakhonona ngokungena kwakhe kuSenate besithi usezikhethile yena ebachiya phandle. Omunye wabakhononayo umnumzana Albert Mahlangu yena othi wayekhethiwe ukuba angene kuSenate kodwa uthi usemangala ukuthi uvalelwe phandle njani.
Thina kuBulawayo sathola ugwalo olutho ukuthi kureplace amasenators wonke lama PR. Sancedisana laye ubaba uSengezo safila ilist yamasenators lama PR amabizo aphumayo lani lonke eliwaziyo elikababuphulu ke lalingekho lapho.
Kodwa isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu umnumzana Alfred Zirute uthi okuphume ku-Government Gazette kuliqiniso njalo isinqumo esithethwe libandla lakhe.
Yebo, sibili abazahamba beyemela i-TPC. Okukhona ukuthi ubaba uChabangu uzahamba engena e-Senate lapho esikhangelele khona ukuthi uzakhuluma ngama-party policies njalo ekhangelele lokuthi at least ekhokhele abantu abakuSenate khonapho.
Uqhubeke phambili ethi akaboni lutho olubi ngokungena kukaChabangu kuSenate ngoba yibo abamthumileyo njengebandla le-CCC.
Ngithanda ukuthi bekunanzele ukuthi bekungasoze kuphushe ukuthi ubaba uChabangu ebe ephandle ngoba yena akakhangelela ukuba umongameli kodwa kukhangelelwe ukuthi mase abantu sokuqalisa ibhizinesi e-Senate lephalamende kuqalisa ukusetshenzwa sithi thina siyi-alternative government. We need to have alternative policies that would be protect against ours and PF lapho ungani awuhambi khona kuhle labo bebonisa ukuthi ayithini policy yethu imeso so hayi ikho sibili
olwana amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuqondile ukungena kwabo mama labesilisa ngokulinganayo edale besiyamela uZulu
ye engukuthokozelayo ukuthi nje labo mama baphiwe ithuba lokungena waba nabomama waba laboba yikho ngathi ngiyakuthakazelela ukuthi bangenile okukhulu okuqakathekileyo ukuthi bayokwenza umsebenzi ngempela ngeqiniso baphathe kuhle abantu abathethileyo
asebeyingene kudale lesenethi laba bathatha izikhundla zalabo abaxotshiswa nguChabangu ababalisa uHelen Ziriva uGideon Shoko uSiphiwe Ncube uFelix Magalela Mafa Sibanda uDavid Anton Chimini uGodfrey Mativenga Matsikanda uAnastasia Moyo uJoel Gebuza loTendai Sibanda asenelisanga ukuxhumana noChabangu ngalolu daba ngoba ebengadobhi ucingo lwakhe ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcitshi ezicubungulayo zenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende angamachumi amabili lanye 21 ukuthi engalandeli umthetho wokuthengwa lokuthengiswa kwempahla owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Zisithi siza kwengeza imisebenzi yenkohlakalo yona evele ibhahile elizweni. Zithi isinqumo lesi silakho ukuba sihlose ukunothisa umongameli labanye bakhe. Amankampani avunyelwe ukungalandeli umthetho agoqela i-AFC Bank, Fidelity Gold Refinery, RPZ, Frederick Baker Gold Mine, INET 1, POSB, Letel 1. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, umnumzana Masimba Kuchera.
Siludubo ngoba ungakhangela indaba yaseZimbabwe igcwele ngamankampani kahulumende angena kundaba zenkohlakalo. So ukuthi thina sesilamakampani angu-21 angalandeli umthetho kuzenza ukuthi ube lamathuba sibili okuthi ube nenkohlakalo lapho.
Ukuchoni lakho kumankampani la.
Okokuqala ukuthi kasancintisi njengamanye amakhampani nxa befuna ukuthenga izinto. So sebe le esingathi yi-privileged position. So singathi nxa sesistart i-race laphana auto nomax get set ready go. Wona ama-companies lawa aseku-60 meters. Befuna ukugijima i-100 meters. So yikho ukuhlupheka kokuqala lokho. Okwesibili ukuthi siyakwazi ukuthi u-controller and auditor general ule inkinga sibili uku-auditor ama-companies kahulumende. Ungakhangela i-rate ama-audit ama-companies kahulumende uzabona ukuthi iphansi kakhulu. So sibona njengani ama-audit azaba ludubo. Owesithathu uzaletha ungathembeki nxa kuyukuthi amanye ama-companies aku-privileged position, amanye edubeka ezama ukuthenga i-foreign currency lapho engatholakali khona enzona.
Kuyini obekumele kwenziwe nxa befuna ukuthi bephathise ukuthi amankampani la enelise ukuphangisa ukuthenga kodwa kumiswa inkohlakalo? Kungaba lokunye yini obekungenziwa ngaphandle kokuthi bevunyelwe ukuthi bengalandeli umthetho?
Udubo ngolokuthi iZimbabwe yilizwe elingalandeli umthetho. Asilandelini umthetho, anti asilandele umthetho uthi sibone ukuthi sivela lapha siya lapha. Yikho ubona khathesi indaba yemali ihlupha ukuthi abantu abaselathemba lokuthi izimdola liyawe senza kanjani, ngoba ama-companies anjengalawo ayabe ebhadala ngezimdola kumbe abayabe silithatha ngaphi asazi. I-rate isikhwela ama-dollars against ama-US dollars. So ukuzadala imbuwe eziningi kakhulu kodwa ezingakwenza khathesi ukuthi uya ukuthi umele kube lama audit ama companies lawa uthi sithi sibe lesuwa ukuthi lokho abathe bazawuthenga bakuthengile njalo kuyasebenza ukusebenzela ilizwe otherwise ngakwe ukuthi kulamanye ama company othiwa ngumungameli kalandela umthetho lizavuthe kanjani ilizwe lakhona.
Lo ube ngumnumzana Masimba Kutshera olandela izenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights. Intatheli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazi we-ground lezinduna lanxa izinduna bezisemba phansi zithi lokhu akusoze kwenzeke, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvele sobala namuhla ekuqhutshweni komhlangano wezinduna lentatheli izindaba oqale ngobulawayo izolo lapho intatheli ezikhonone khona ngesinqumo sezinduna esokuthi azisoze zivunyelwe ukungena emihlanganweni yokulungisisa udaba lweGugurahundi ukuze zizizwele okukhulunywa yilabo ababulawelwa izihlobo kumbe abathinteka kubi. Lokhu kudale ukuthi kubunjwe ikomiti yentatheli izindaba ezasebenza lomabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ukuze kubonakale ukuthi lungaphathwa njani lolu daba ngokutsho komsekeli wedale lezinduna uChief Fortune Charumbira. IZimbabwe Media Commission layo iphiwe amandla okukhokhela ikomiti ezabona ngokuziphatha kwentatheli izindaba ngesikhathi zithapha indaba phansi kwehlelo lokulungisisa udaba lweGugurahundi lolu oluzaqala maduze. Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri uchaza kabanzi indima okumele ayidlale esebenzelana lequla lekomiti yentatheli izindaba.
IZimbabwe Media Commission izasebenza lequla elikhethwe zintatheli izindaba ekulungisiseni i-code of conduct, indlela intatheli izindaba ezaziphatha ngayo ngesikhathi lesi. So lelo hlelo sesiluqalisile sikhangela ukuthi ngeviki ezayo uma esesizile lolo gwalo saqeda ngalo silutshengise labo abanye abakhona kuintatheli izindaba ezikhona eZimbabwe kuvunyelwane bese sizihambisa ke ku-Chiefs Council ukuthi labo bayekhangela lokhu senzela ukuthi kusasa unga bilodulo lokuthi indlela intatheli izindaba eziphathe ngayo i-outreach leyo icine ivusa izilonda kumbe isenza ukuthi kube lokuxabana kuma-communities ethu. Sifuna ukuthi intatheli izindaba yethu zenze umsebenzi wayo zingavinjwa kodwa lazo zinanzelele ukuthi umsebenzi oqakathekileyo kakhulu elizweni kumele uphathwe ngohlonzi, uphathwe ngendlela etshengisa ukuhlonipha ama-communities ethu, etshengisa ukuhlonipha njalo i-profession yama-journalist.
Nanxa uCharumbira esithi kusakhulunyiswana ezinye intatheli izindaba zithi kusobala ukuthi zizavunyelwa, enye yazo nguNqobani Ndlovu yena othi uhulumende kala enye indlela ngaphandle kokubavumela ukuthi balobe ngombhuqazo weGugurahundi.
Mina ngombono wami kathi ikabinikathi vele ngena option ngoba iprogram le iqakatheke kakhulu, kuyafunakala ukuthi ama-journalist ebe khona.
UChrister Vura naye intatheli izindaba ebisemhlanganweni lo.
Ngibona ngale into enhle ukuthi basivumele ukuthi sibe khona kundaba zeGugurahundi. Unlike previously babengafumi, it was a secret. So kathesi avele sungani sokutshintshisa.
Izinduna nazo zikhanya zidabukene phakathi. Unduna David Mbezi Chitaudze umgcini isihlalo wenkokheli zomdabu emathebeleleni South yena okhanya engavumelani lo Charumbira uthi intatheli izindaba bayazidinga ukuba zisebenze lazo kuhlelo lombhuqazo weGugurahundi.
So ngesikhuluma ngerole safika kukhumpulizini yokuthi imedia siyayidinga ukuthi isincedise udaba lolo ukuthi luhambe.
Ngomvulo ikomiti ezabona ukusebenza kwentatheli izindaba ikhangelele ukuhlangana ebulenjini ukuze iphume lendlela ezizaphatha ngayo umsebenzi. Likomiti igoqela uZenzele Ndebele, uNduduzo Chuma, uAnastasia Ndlovu, uZodwa Churu, Godwin Phiri, o Victoria Ruzwitso, o Christian Naka, lo Chekai Albert. Ucharumbira ucunule abanye izolo ngokutshela intatheli izindaba uthi akumelanga zichaze iground njengombhuqazwe igenocide. Phansi kwalombhuqazwe uhulumende wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezabelweni zenkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka 1983 lo 1987. Ngimele umsakazi we Studio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi noma kule nani eliphezulu labo kuza elingena kwele Botswana okungekho emthethweni, ilizwe lakhe alisoze lasebenzisa abeZimbabwe kungatsha ezifana lokulima, esithi lokhu kuyabe kufana lokubagqilaza. Intethele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Lokhu kuvele ngesikhathi inkokheli yamazwe omabili igqiba umhlangano wesine we-4th Bi-National Commission ngolwesihlanu edolobheni le-Maun kwele Botswana ephendula imibuzo yantathela izindaba umongameli Masisi. Uthi leBotswana lingeke lasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni njengezigqili. UMasisi kade ebuzwe ukuthi kungani bengasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni ukuthuthukisa umnotho labo bethole imisebenzi kulokuthi badlalise imali ngokuhlala bebabuyisela emuva.
And any right-thinking person and state institution that respects the rule of law and respects the dignity of persons.
Akula muntu kumbe ilizwe elicabanga kuhle elingathi lifuna ukuthatha abangena elizweni okungekho emthethweni libagqilaze. Hachi asila mhrawu lokwenza njalo.
UMasisi uthi uhlelo abazama oluqhuba lomunye wakhe umongameli Emerson Mnangagwa olokuthi abantu basebenzise isithupha ukungena emazweni omabili kuzaphathisa ukwehlisa inani labeqa umngcele ongekho emthethweni. Inkulumo zohlelo lokuchapha umngcele ukusetshenziswa isithupha lubika luyaqhubeka. Umongameli bobabili besithi kuyathembisa ukuthi lusungulwe okwesigatshana esifitshane esilandelayo. Umnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi kukhitshwe ukusetshenziswa kwengwalo zamapassport phakathi kwamazwe omabili.
We didn't have passports to move from one country to another. Passports were brought in when those who thought they were more civilized than us came to our region.
Vele ekadeni besingasebenzisi amapassport, lokho kubuye nabacabanga ukuthi bangcono kulathi.
Umnangagwa uthi akumelanga bevumela amazwe angentshonalanga ukuthi alawule ukubuswa kwamazwe abo. EleBotswana kanye leZimbabwe alobelene izivumelwano ezithile ezigoqelwa ukubona ukuthi abantu kanye lempahla zichapha kalula imingcele, njalo kulamacebo asezingeni eliphezulu kulokakha umngcele we-one stop border. Kulotshelwane njalo izivumelwano zokusebenzisa amaduze kungatsha zokulima kanye lokulwisana lokudalwa kwamacala emngceleni wamazwe omabili. Umnangagwa ubuze ngokuthi kungani kule nani eliningi labantu ababotshwa kubesethiswa umlando wokuthethisa umongameli. Uchasise esithi awulamthetho njalo eZimbabwe, kodwa okukhona ukuthi abantu bayabotshwa uma bechaphaza ibizo likamongameli.
We have visa laws, my minister of justice, when did we make those laws? You got me know. I have my minister of justice. What instant laws do we have? I don't know about them. What we have is laws of defamation.
Esilakho imithetho ekhuluma ngokuchaphaza ibizo lomuntu. Lina ndathele izindaba yini elithi umuntu engachaphaza ibizo lomuntu? Lithi ngumthetho ukuthi ungathethiswa umongameli.
Kulandela umhlangano weZimbabwe leBotswana, abanye abeZimbabwe bathi bekumele indaba yesifana lokuhlunyezwa ikakhulu kwabangena bayela maphepha lokunye kukhulunywe. Kukanti ocubungula ezombusazo umnumzana efidlela Ncube uthi kumele umhlangano efana lalo obanje kuyona le viki ube ngokutshelana amaqiniso.
Into edingakalayo ukuthi kube lezithelo ngemva kwalokho okuvunyelwana ngakho. Kuyabe kukhulunywa, kusayinwa, kodwa kungenzeki. Angeke kuncede lutho abantu. Into abayidingayo abantu ukuthi khona lokho kuyabe sekuvunyelwene sikubone sekusenzeka, kungaba kuhle kakhulu. Kuyathembisa khona ukuthi nxa kungenziwa lokho kungaba lezithelo ezinhle kakhulu ebantwini beZimbabwe labaseBotswana, kodwa kusakhulunywa nje.
Ngaphandle kokulobelana izivumelwano, umhlangano lo uthinte ngokungahlalise komumo ngenyakatho kweMozambique esiqintini seCabo Delgado, njalo lokuthi kuyesule isijeso zenotho ezafakelwa abanye kanye lamankampani kahulumende weZimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeHabron kweleBotswana.
Imidlalo ye Africa Cup of Nations AFCON yaqhubekela phambili kusasa kulomdlalo phakathi kwe South Africa le DRC okudinga iqembu elizathatha isikhundla sesithathu. Umdlalo lo ukhangelelwe ngabanengi eZimbabwe njengoba kungqikilana amaqembu asezansi yezwekazi le Africa njalo iSouth Africa engumakhelwane oseduze. Ngesonto Ivory Coast izangqikilana le Nigeria ku final yalimidlalo. Sixoxa le ntathela izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa ngalimidlalo.
Mbona ngathi iSouth Africa mhlawumbe iyo elamathuba angcono awokunqoba ukudlula iDR Congo. Lokho ngikutsho ngoba nxa ngikhangele indlela iSouth Africa esuke yaba lesiqubu ngayo isisiyafika kumdlalo wabo lo leNigeria lapho yagcina idliwa khona, iSouth Africa ibingani isibambene njalo bese bedlala njengeqembu elaza nayo. Sikhangelele kakhulu ukuthi balabadlali ngiyabona abayisishiyangalombili abadlalela iqembu le Mamelodi Sundowns, njalo-ke khonokho bekusenza ukuthi badlale njengabantu abaza nayo. Khonokho yikho embona ngathi kuzabancedisa ukuthi lapho abayahlangana khona le qembu le-DR Congo banqobe. Singakhangela njalo indlela abadlale ngayo behlangana le Nigeria. INigeria liqembu eliyingozi kakhulu, njalo khonokho ukuthi zaqeda zinguthiki lobhaqa kutshengisa ukubana iSouth Africa ibisifike esiqongweni somdlalo wayo.
Ku-final yangesonto laphana yiphi i-team obona sengathi ingabe ithatha inkezo?
Iqembu le-Nigeria lahle laqala ngesiqubu lenelisa ukunqoba kumdlalo wabo wokuqala, kodwa laze laqeda ihlandla lakuqala linganqotshwanga. I-Ivory Coast yona ayiqala kakuhle, njalo abaningi basebekhangelele ukubana isiphumile kumncintiswano, kodwa yasisiba nenhlandla phela lapho iMorocco eyanqoba khona iqembu le-Zambia 1-0. Yikho kwagcina kunika ithuba kuqembu le-Ivory Coast ukuthi iye kuhlandla lesibili. Ngombono wami iqembu le-Nigeria yilo elizanqoba lapho liyahlangana khona le-Ivory Coast, kodwa ukunqoba kwabo mina ngibona ngani mhlawumbe bazahlohla kanye, kumbe nxa kuyikuthi kuzahlohlwa kuzahlohlwana kaningi mhlawumbe lingaphela kuyi-2-1 iNigeria yiyo enqobileyo. Nxa kungasangaphelanga njalo ngibona ngathi umdlalo ungayafika kuma-penalty, lapho yikho kungaba khona le thuba lokubana i-Ivory Coast inqobe. Kodwa nxa umdlalo uzaphela ngemva kwe-90 minutes ngibona ngani kuyabe kuyi-Nigeria eyabe inqobile.
Lo ube nguThandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo exoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday livikisa ihamba lomculi we-Afropop osacathulayo uqakathekisani Nkomo, yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Nangu exoxa lentungameli Nkomo owe Studio 7.
Balaleli bomsakazo kanye nani lonke, ngiyabingelela kakhulu. Ngisuka eFlapus esilalatshana. Emculweni ngifike ngonyaka ka-2023. Owamanje ngine-album eyodwa elesihloko esithi Ithuba Elihle.
Ngizwe nakho yazi ntombi ngingabona. Abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola ngapi bakuthola njani
kunombolo lezi ngoba vele ngisebenzela ngapha kwele South Africa so bengathinta mina kunombolo ezithi +27749124751 angizibize futhi +27749124751 yiko la engitholakala khona ngise South Africa
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngithanda ukuthi la mazwi ungadlulisele ebantwini abasha ukuthi bazethembe bahlale bezithembile nje bangahlali bangafihli iziphiwo abalandeli amazwi engabatshiyela wona ukuthi emiculweni ngisasekhona njalo ngizolungisa idlalade elisha sha elizophuma ngo-2025 bazongithola ku-YouTube bengasetsha usolo muhle lezo bazozithola naku-Facebook
uthanda luvumi zozama phambili uthanda luvumi zozama phambili kiziyo yami manxeba nxeba kiziyo yami manxeba nxeba ubuhlungonzi sebona ngike ngibukhohlwe yazithanda umshiye ngalindele
Eish, vele uthanda luvumi baby mina sengizo sama phambili vele uthanda luvumi sithanda sami mina sengizo sama phambili angisho ngishaya daily dropari kwajonje inhliziyo yami wathatha imizwa yami manje sengone ngomopho njengesala kutshela bengithole uthando baby alusoze laphela because mina ngawe baby bengifela every time awuthi uyangithanda bokujabula inhliziyo impela bengitshela ukuthi umama wengane sami ithemba lami igugu lami kanti wena udlala ngami inhliziyo yami isose yaphola ngokushiya wena baby angizange ngayisola ngoba wena budlala ngami awashiya pain ukophela ungiyakushilele badi wangishiya ngalindele nobuhlungu obungasoze baphela ukwazile ukudlala ngami impela
wangijikela udali ngimthembile wangishiya standwa ngimthembile wangilahla sweetie sengithembele wahamba baby ngembela wangijikela udali ngimthembile wangishiya standwa ngikuthembile
sibonge untungameli Nkomo obexoxa loqakathekisana Nkomo kuwoza Friday lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo lapho esikhangela khona udaba lokukhethwa kwamalunga wesenetha webandla le-CCC awecele likamnumzana Sengezo Tshabangu agoqela yena umnumzana Tshabangu
nyembezi zami zenjabulo izolo namhlanje zajika zaba izokhoxeka
singakehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ozithi ungunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu uselulunga ledalele senethi ndawonye labanye abayisitshiya ngalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-CCC esithi isingenwe zimpehlane ingcitshi ezichubungulayo zenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi angalandeli umthetho owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.